Umanji uferesu chakanyuka ute ukumele umasaraure evalelwe ngoba kulobufakazi bokuba icala aletheswayo likhulu kakhulu njalo lilakho ukuthola isigwebo esilukhuni. Umasaraure ubikwa waloba enkundleni eTwitter ekhuthaza imithethwandaba ukuba ikhulule unobhala jikelele we-Atuz umnumzana Robson Chere. Isikhulumeli se-Atuz umnumzana Themba kuye moyo utshele iStudio 7 ukuba kuyabethusa okwenzakala kumasaraure olwela ababalisi ilizwe lonke jikelele.
Uhulumende esebenzisa uMajor Street waseHarare, uMajor Street Faresu Chakunyuka usethole uObed Masaraure umongameli we-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe elecala elokuvimba, kuthiwa icala lakhona ngelokuvimba umthetho wokuba usebenze. Kusasa mhlaka 23 May uzabe nikezwa isigwebo.
Umoyo uqhubeke sithi kuyamangalisa ukuba icala leli lenzakala ngoNtulikazi 2022 kodwa abathutshisi bebethatha isikhathi eside ukuba balithonise. Uthi lokhu kubanika intshukuntshu yokuqhubeka belwela ilungelo lababalisi.
Kina-ke njenge-Atuz labanye abaningi bakubona lokhu kuyikuchemela phezu kweyokukhululeka ngoba uMasaraure indoda ebimele ababalisi, indoda adilisana leholo lababalisi eliphansi, ujaha esimbone ngelasici, mhlawumbe isici sakhe ku-Second Republic ngesokumela izisebenzi. Okubi-ke ukuthi uhulumende esebenzisa ezomthetho ufuna ukuvimba ukuthi izisebenzi zikhulume ngeholo lakhe.
Olwela amalungelo oluntu ephansi kwenhlanganiso ye-People Power umnumzana Pride Mkhono uthi le yindlela yokuba izisebenzi zingaphakamisa amakhanda ngeholo eliphansi lesimo somnotho.
Utshengisela ukuthi lokhu kuhlukuluzwa yinto ebi esibona kubeke isenzakala esikhathini esiningi kusukela lapho eqalisa ukukhokhela indaba zamatitsha, ikakhulu indaba zokuthi bengezelelwe imiholo njalo imiholo le ibhadalwe ngemali ethengayo engama-US dollars. Ihulumende kapresident Mnangagwa utshengisela ukuthi akanaki amalungelo abantu okuthi ebebetshengisela nxa bengasuthiseki yikwenza kwahulumende wakhe.
Kodwa ilunga ledalele Central Committee kubandla leZANU-PF umnumzana Munashe Mdudza uthi kumele abantu abaphikisa uhulumende bakwenze belandela imithetho yelizwe.
Ezempumelelo lalo indaba zomkhonomi sizifake phambili nakwethu, njalo lathi sikulwise konke lokhu sikwazi ukuthi ilizwe leli lalwelwa, singaze silithengise silithathe ize.
UMasaraure wabotshelwa icala leli ngomnyaka ka-2022 kodwa waqhubeka ngomsebenzi wakhe wokumela ababalisi, bona abathi iholo abaliphiwa nguhulumende liphansi kakhulu. Ingcitshi ezicubungula ezamalungelo ezisebenzi zithi uMasaraure uhlukunyezelwa umsebenzi awenza ngesikhathi owayengummeli wezengeza edayela ephalamende umnumzana Job Scala esejele, lapho ayisikhulumeli sakhe njalo ekhuthaza kakhulu ukuba akhululwe. Okusenjalo idayile High Court namhla lidlulisele phambili isicelo sikaNevile Mthwangwa sokuhlawula isibambiso sebail. UNevile indodana yomphathintambo kahulumende obona ngezabesifazana lamabhizimusi unkosikazi Monica Mthwangwa lesikhulumeli seZANU-PF umnumzana Christopher Mthwangwa. UNevile ubotshwe ngeviki edluleyo esithi sifayicala lokuthenga lokuthengisa imali okungekho emthethweni. Umthethwandaba unqume ukuba aphenduke ngomvulo ngeviki ezayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.